Ukunxuswa kukabakuMnangagwa eBrithani akutsho ukuthi sokulotshintsho indlela ilizwe leli elisebenza ngayo leZimbabwe. Nxa sikhangela incwadi ebhalwe nguminista okhangelane lezenguquko e-Afrika khona ngale eBrithani, ukufake mgceke ukuthi ukubuya kukaMnangagwa kuzabanceda ukuthi beqoqisane njengeBritain leZimbabwe ukuthi njengoba siyakukhetho lonyaka kuyini okumele kulingisiswe nxa sikhangelana lama-political reforms. Njalo bakufaka mgceke ukuthi i-embassy yaseBrithani ngapha eZimbabwe labo khona ngale bakhangele konke okwenzakalayo, ukuhlukunyezwa kwabantu nxa sikhangela ukuhlukunyezwa kukababa uJob Buskala le-conviction eyaphiwa umama uFatsai Mahere, le-conviction eyaphiwa ubaba uSkala. Njalo bakufakile mgceke ukuthi kulabantombazana bethu abebandla abathunjwayo bahlukunyezwa kakhulu yiZANU-PF, yizigebenga ezi-aligned to iZANU-PF, akula lutho olwayenzakala kibo.
Sizwakene sithi hayi phela sokulunga khona ngale-ke kweBrithani leZimbabwe lamanye amazwe.
So thina lokhu ukuhamba kwaMnangagwa khona ngale sikubona njengethuba elihle elizayenza ukuthi i-international community incedise ekuboneni ukuthi into eZimbabwe zihamba kuhle, kukhetho siya kulo lahamba kuhle, njalo ukuhlukunyezwa kwabantu kuyalungisiswa, beqoqisane ngakho ukuthi kuyalungisiswa njani.